Izakhamizi esixoxelazo zithi lonyaka ongalimanga lolimileyo uyafana nje ngoba engekho zavuna emasimini kulandela ukoma okube khona. Omunye walabo abalime wangatholi lutho ngumnumzana Gabriel Moyo oyamawane kwanda South odibe ludinga uncedo lokudla.
Akula umuntu ophumelo lutho emasimini kufile kuchile. Indlala engelajodo, engelakhabe, engalani, awuncedo luyadingakala kakhulu. Ukuthi aluwa uhulumende uyananzelela abantu sibili, wonke umuntu wathola ukudla. Ngoba lapho kwa 13 akula umuntu ozuzileyo. Abantu bonke bayakhala isimo sibi kakhulu. Kwahle kwacha kwaphela wonke, abakithi asakwazi ukuthi kati abantu babambe nga.
Insiza lakho bakhala ngendlala. Nangunkosikazi Matilda Dube ovokola othi kuyadingeka ukuthi le nhlanganiso zakwamanye amazwe zisize ngokudla.
Lonyaka bekukubi emasimini, abanye khona lehlobo vele abazange balidle. Kusadingakala ukuthi uhulumende abambe ngamandla sibili. I-Mati South live layilalutho emasimini, akulalutho siyaludinga uncedo lokuthi ngabe kuyavunyelwa la ma-donors asisize. Ama-donors ngasisiza la uhulumende athi social welfare, la ma-donors la esiza idobha 1-1 langapha kuba ngcono, ngoba omunye laye angathola omunye laye acuphela omunye ngomgano. Kunzima lokho esibhekane lakho.
Umnumzana Trimompo for Plumtree uthi umkhuba wokwabelana ukudla ngezombangazwe kumele uphele ngoba iningi lizabulawa indlala lonyaka nxa ungaqhubeka.
Uhulumende ame udaba lwakhe lulwalwenzayo kwatheso lokubana umuntu omele athole ukudla ngaphansi kwalezi nhlelo omele ebe ngumuntu webandla elithize, engathi mhlawumbe ibandla lezanupief, ngoba yilo elidume kwezinto ezifanani lazini ezinjalo, yilo eliqhubeka lizinza ezigabeni ezishiyetshiyeneyo. Uyathola ukuthi akufunakala ukuthi ube le khadi lezanupief ukuze ukwanise ukuthola ukudla lokho. So ngokubona kwami kufuza ukuthi ngawo ukudla lokhu kuyafinyelela kuwe wonke umuntu, abantu bazabhekana le ndlala enkulu kakhulu.
Ukhansela kwa-2 eKwanda North unkosikazi Zolibanzi Mpofu laye uthi akubanga lesivuno ematshetsheni, kungakho kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze inani labantu abaholiswa ukudla
emasimini. Kuthile asikhangelelanga sivuno vele, ngathi ngikhangela nje amawadi wona la khonapha agoqela ward 1, ward 2, ward 3, ward 4, ngingathi nje itshetshe lonke konakele kakhulu. Yebo kambe i-social welfare iyaholisa kodwa icuphe inani elilutshwane kakhulu. Uyasebenza kawusebenzi, isimo esikiso sibi kakhulu. Silesifiso sokuthi ngawo uhulumende uyangenela kakhulu, akhangele labo abangaholiyo, abangatholi lutho, abancedise ngokudla.
Amazwi kamampofu agcizelelwe ngukhansila kwa-13 eKwanda South umnumzana Miklas Ndlovu othi abanye sebephila ngokucela ukudla kulaba abahola ukuvela kuhulumende.
Akuvele abaningi abe bebhaliwe basele bephandle ngoba bathe befika bathi bona bazathatha begcwalisela nge-16 nge-village kuphela. Manje inamba eningi isele sibili, bayakhala abantu. Okwalo nyaka mbona kungekele ukukhangelisiswa kakahle, singaba khona izidumbu. Akula nto enhle, sikhuluma senzenje. Abanye sebedependa kubona laba abaholayo, uhlathi nxa ehola ahlathe buya behle bebuya ngemgano abantu bezocela. Hayi, kubi kakhulu.
Lanxa iningi lezakhamizi belilimile lapho izulu liqala lithe selikhangelele isivuno esihle, umumo womkhathi waguquka kwathisa okudale ukuthabalala kwezilimo, kwathiya uzulu ebhekane lendlala enkulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.